bakhala njalo ngokuthi impumela ephunyiswe ngabezekhi eyamakhansili namalunga ejayele ephalamende asebenqobile ayiqondanga ngoba kusobala ukuthi ibandla le-ZANU PF licilile. Izekhi iqalise ukwethula impumela yokhetho lwamakhansili lolwamalunga ejayele ephalamende izolo, njalo ibandla le-ZANU PF likhokhela endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emaphandleni. Abasekeli be-MDC Alliance baye e-Command Center ukubala khona amavoti lapho abavalelwe amasango amapholisa alindele indawo baqalisa ukuhlabela bezithi izekhi kayethule ngokuphangisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Kube nokuxokozela edolobheni ngemva kokuba abatshengiseli laba begcine sebelodlame bacitsha impahla emkambo owe-Copacabana badabula imfanekiso yokhankasela ukuba ngumongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa lokubasa umlilo esitaladeni esiqonda emahofisini awezekhi okuyikho okugcine kuletha amapholisa emgaqweni bezolamula. Ifulamtshina yebutho igcine isingenela ekucitsheni lokhu sokuzoxotshanisana labasekeli be-MDC Alliance lamapholisa. Omunye obakade betshengisela ukuthi ukhetho lucilibezelwe njalo uzimisele ukulwela ivoti yakhe.
Thina sesingene esikadeni lapha ngoba sefuli siyakade siya kuzekhi ngoba amavoti ayenzwakiwona siwazwisisi kathesi, so sesiye ezekhi kathesi sekhuluma ukuthi sajamuka, enough is enough, asisafuni konalo, sesikhathele ngaye.
Imizamo yokuthi size imibono yamapholisa ngalesi sikhathi yehlule ngemva kokuba obona ngezokhetho emapholiseni u-Senior Assistant Erasmus Makhosa ejele i-Studio 7 ukuthi usabambekile emsebenzini. Lobona ngesigaba seHarare emapholiseni u-Inspector Paul Nyathi yena uphinde wathi uphakathi komhlangano. Ingcwethi ecubungulwe zombusazwe uMnumzana Richard Mahomba uthi uhulumende kadingisise okuyikho okufucela abantu ukuthi baqale udlakela ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngokuthula.
Isehlakalo lesi esithe ukwenzakala eHarare sikhomba ukuthi sokufuze kudingisiswe kuxwayisiswe njalo ukuthi ngubani ongemva kwale nsindaba phendule bendaba ngoba konke lokho kade kusenzakala bekulokuthula elizweni. Kuyazwisiseka ukuthi kungaba nengxaki, kodwa ukuvuka kwengxaki akutsho ukuthi abantu kufuze belwe. Yikho-ke sokuqakathekile kathesi ukuthi sithole ukuthi izigelamkhuba lezi ezenze lokhu bezifuqwa yikuyini. Yikho sokuqakathekile ukuthi uhulumende ukuthi yenze ukuthi kuqhubeke kulokuthula kufuze eqale adinge ukuthi iziqoqodo lezi ezenze lokhu ngobani.
Iningi elikhulume le-Studio 7 liveze ukukhathazeka ngalesi sehlakalo sodlame esenziwe ngabakade betshengisela ezitaladeni, lisitsho ukuthi bekufanele bengaqali udlame kodwa batshengisele kuzekhi ngokuthula.
Hayi, thina lokho sokwenziwa libandla le-MDC hayi asikuthakazeleli sibili. Lathi besidanile sisizwa impumela yokhetho ephume namhlanje, kodwa hayi ukuthi sihambe siyeqasa ukutshayana labantu sisilwa into embi kakhulu. Mbonani yasibelisa muva njengelizwe. So sikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa uMnumzana Nesochamisa ukwanisa ukuphuma nje egcekeni ekwanisa ukutshela nje abasekeli bakhe ukuthi hayi abatshanela lolu udlakela sebelwenza edolobheni.
Imizamo yokukhuluma namapholisa yehlule ngoba bebesithi besemhlanganweni ukuthi abancisa bezimele kukhetho labo balile ukukhuluma ngalesi sehlakalo. Mbele i-Studio 7 iseHarare, nguGibson Bebe.